Hayi mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungasiwo umkhokheli. Mina uqinisile nxa esithi khona ngangena lebizo le MDC Alliance. It's very true. Nanamhla yilo lokho ngikhona. Ngilokho ngikuwa MDC Alliance amphumanga. I founded this party angiphumanga. Ngilokho ngikhona. Angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi. So kuthi ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi labana ababalekileyo sebesithi khona mina yimi engibalekileyo yikho abakuyenzayo abanye bethu lapho. Mina angiphumanga kwi-MDC yalaye angiphumanga kwi-MDCT ngilokho ngiyikho lokhonokho engangiyikho khona. Into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa kambe yena singukhulunkulu wena uzabona uzayenzakala ngo-2023 asazi kumbe sebona seprofita kakhulu ukuthi khona hayi ngo-2023 uPeter Moyoya bengekho. Kodwa mina ngisebenzele i-constituency yami angifaki abantu kuma-elections every time. La ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede itemu yami by hook or crook kufuze ngiqede itemu. Ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line isexotshiwe aphenduke futhi 2 years down the line isexotshiwe umuntu yena lowo lingamvoteli futhi lahlani useless. Into leyi kathesi abantu baya kuma by elections abantu basele bengela abameleli ngoba abantu baba yuyi izithutha abazange bakhangele ipolitics abazange baread ipolitics. So mina lokho akukhulumayo umfowethu hayi yekela nazikhulumele kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle hayi lokho hayi angiyenzi ngumfowethu angimthethisi hayi angikhulume okubi ngaye hayi umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party. So hayi angikhulume okubi ngaye faranisa lamadonki lokho hayi ngumbono wakhe uright ufuza acabange njengakhonoko. Okwesibili ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa angiphili ngepolitics mina ngilezi into zami ezingiphilisayo angiphili ngepolitics angilamale engiyiholayo eParliament lapha engangigcina ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments ikuthi akwazi ukuthi iSouthwadon imi njani sengenzile i-development enye emangalisayo uSouthwadon eSouthwadon la ilandela kuhle ayisimi isithutha mina abantu bazazikhethela abakufunayo nxa befuna umuntu ozabuya engene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa hayi lokho kukiwe but engikwaziyo ukuthi khona mina kuli-constituency ofuze abuye ufuze aqine ayikona ophonga umana ebuya nje ecabanga ukuthi it's a walkover. Ayikwinzima la lapha kuyafiwa lapha i-constituency le ibanjiwe yini uthi amadegudegu. Ngiyabonga kakhulu hayi ubelela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu.